Hayi umhumo we coronavirus we pandemic kulobubelo eMelika. Siyazi ukuthi ngasikhangela iMelika jikelele, ungakhangela ama cases amatsha ngelanga ngelanga sokusale 61,000 abantu ababhubhayo ngelanga ngelanga ku average abo ku 464 ngelanga lengelanga. Abantu abasesibhedlela kunda about 41,000 abaku ICU abagula kakhulu ngama 11,000. Nxa kubuya kweze vaccination kwele Melika jikelele, on average I think there is 59% abantu aba fully vaccinated, then leyinye i 10 to 12% esiyaphiwa injection eyodwa. So hayi abantu bayaqhubeka lokho bevaccinate. Njalo ungathandazela abagulayo abaningi ilaba abangatholi injection ye coronavirus. E-New York State jikelele ama cases amatsha asekuma 5,000 ngelanga, abantu ababhubhayo i 15 ngelanga, njalo abantu abavaccinated e-New York ngama 68% fully vaccinated. Lokho kwenziwa ukuthi ama-companies amaningi e-New York athatha umthetho wafaka i-federal government ukuthi abantu emsebenzini kumele bebe fully vaccinated nakaphenduka emsebenzini. So yikho kubangela ukuthi kukhanya i-New York abantu abaningi bakhuthala ukuthi behambe bethola injection yonke.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuchelelana yini endaweni ezihlangana abanengi?
Uma sibheka indaba yamamask e-New York State, abantu abafully vaccinated kungani bona abale freedom mbijana ekuthini kumele begqoke amamaski ngapi, ikakhulu ungakhangela emsebenzini eminingi e-New York State. Nxa ufully vaccinated wasayina ifomu usitsho ukuthi ufully vaccinated ungasebenza ungalayo imask, kodwa kumele uyenze i-social distancing. But labo abangavaccinatanga kumele begqoke imask sonke isikhathi nxa besemsebenzini. Njalo ezindaweni eziningi-ningi ku-public space, emajimu kumbe ezitolo, emabhar, laku-public transportation, ezibhedlela langaphi langaphi, wonke umuntu isikhathi esiningi kumele ugqoke imask. Kodwa njengoba ngishilo, aba-fully vaccinated kwesi sikhathi ungathiwa bona imithetho yakhona iyajika mbijani, kodwa bayazama ukuthi nje umuntu wonke egqoke imask.